Mina ngibona ngazana umthetho lowo mubi ukwedlula iphosa. Ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi ngiyinjengu-member of parliament, nxa ngifuna ukuya kuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo, bangibize, bangibuze ukuthi ngicabangani, njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwemopa angivunyelwa ukukhuluma labantu ku-constituency yami ngingathiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobu menemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini. Njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle. Njalo bechothoza nxa kuyikuthi bafuna ukuchothoza u-MP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe lenkululeko yokuthi bangene esitritini. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwe avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge-MDC. Lina lalikhona kukhomithi ekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalela ephalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa kuthi bazengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikhomithi kayisiyo epasisa umthetho. Ikhomithi kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele, omunye lomunye evote lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho lo okucindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba bafuni ukuthi abantu bakhulume. Bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umubi. Ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa. Nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi u-MP wakho wavota esithini. Mina angisuye u-MP owavotela khona lokho, njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe